Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho eleWorld Malaria Day. Lamhlanje selethuba lokuxoxa ngamafithane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale koBulawayo lapho amankampani edlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha abukisa khona ezamabhizimusi abo. Ilizwe leSenegal liyaqala ukubukisa eZITF ngomnyaka ka-2017. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umbukiso weZITF 2017 uhamba ngendikimba ethi Harnessing Linkages for Industrial Development, lapho umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi Nomandlovu athe umbukiso uqale kahle.
Umbukiso wethu weZITF oqale namhlanje uqale kuhle kakhulu. Sikhangelele ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kuyefika umgqibelo. Ababukisayo bayadlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha. Ikakhulu siyathaba ukuthi iSenegal yaqala ukubukisa eZITF lonyaka. Amazwe asezansi e-Africa nje asisekele njalo.
Uqhubeke ethi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe lamhlanje uhlangene lomkamongameli weNamibia unkosikazi Monica Hayhoe eMazowe bakhulumisana ngezamabhizimusi.
Ikhosikazi likamongameli weZimbabwe lelikamongameli weNamibia baphakathi kokukhulumisana ngezamabhizimusi ikakhulu bekhangelele ukukhula kwamabhizimusi aphethwe ngabomama. Siyanxusa osomabhizimusi jikelele ukuthi beze embukisweni bazobona konke esibalungisele khona.
Umqondisi weBotswana Investment and Trade Center kwezokuthengisela kwamanye amazwe, umnumzana Demon Tapu, uthe ukubukisa kweZimbabwe kubalethela ibhizimusi kunye lokufunda okunenyi.
Brought in about 11 companies from various sectors ranging from building materials.
Nje inkampani yamabhizimusi ebona ukuthengisela impahla kwamanye amazwe. Sizwe lamankampani adlula ichumi ukuthi azobukisa amabhizimusi abo achiyeneyo.
Unkosikazi Nobuhle Mazalu owenhlanganiso ye-Helping Hand uthe bona baze ukuzobukisa lonyaka ukuze baqhubeke betholisa usizo kubantwana abaswelayo kunye lentandane, njalo baqoqa ukuyanceda abantu abawelwa ludubo lwempophoma zamanzi eCholocho ngemva kombukiso.
Sile organization okuthiwa i-Helping Hands esincedisa abantwana abangalabazali, abaswelwa ngabazali kumbe abafuna usizo empilweni zabo, abalamazali abangakwanisiki ukubancedisa. Nxa sincedisa khona lapho siyancedisa njalo lama-members emalunga e-Helping Hands ngokubanika ukukhulisa labo ukuthi bengathi nxa benika abanye abantu besiba lo mkhawu. Sikhuluma nje namhla sithwele impahla esizihambisa eCholocho, abantu abachithekelwa yimizi eCholocho. Sifuna ukuthi sibadingele ingubo, izibheda, izigqoko zesikolo ukwenzela ukuthi nxa kubuya umqando sibe ngavicakali bengelalutho bokugqoka.
Kusasa inkampani yeZITF ikhangelele ukuba lomhlangano wabosomabhizimusi ozavulwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Umbukiso weZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhlaka 28 Mabasa ngumongameli weNamibia. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo eBotswana lithumele amankampani alithumi lanye ukuthi ayebukisa embukisweni lo oweZimbabwe International Trade Fair oqale koBulawayo lamhlanje. EleBotswana lithi libona kulamathuba amabhizimusi okuthengisa impahla eZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizimusi oleBotswana Investment and Trade Center iBITC luthi kulamathuba amahle kumankampani eBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. IBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alithumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Gutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizimusi akwamanye amazwe. Umwahi uthi BITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana kuhlangothi ezishiyeneyo eZimbabwe okugoqela ukuphekwa kwempahla, imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla yenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe uMnumzana Stanley Ncube eseGaborone uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana ngisengiselo ukuthi iZITF ilokhe lesithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele Botswana esiya kuZITF koBulawayo ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi, amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso weZITF. Njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle, amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
IBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwane kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi ngoba sivakatshelwe ngolwela amalungelo oluntu uNkosazana Justina Mgogo, yena njalo okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okukulethe ngapha eMelika?
Okungilethe eMelika nginxuswe ngama college angu-4 akade befuna ukuthi ngikhulume lezifundi zabo ezenza izifundo zama human rights. So besikhuluma ngomumo wama human rights eZimbabwe.
Bakwamukele njani ngokubona kwakho?
Bangamukele kuhle kakhulu, kodwa nthe sengikhuluma ngodaba engahlangana lalo ngo-2008 abaningi bakhona babethukile ukuthi izinto ezinjalo zenzakala.
Ye, ungasitshela ngamafeature nesizwa kuthiwa ulogwalo walulobayo, ugwalo lolu luphatha lona khona lokhu ukuphathwa ukwenzwa, ungasitshela nje ngamafeature.
Nilalo ugwalo oluphume ngomnyaka wedlileyo okuthiwa The Abduction and Trial of Justina Mgogo, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ugwalo lolu lunike ithuba lokuthi ngethule obekungisinda kusukela ngihlangana lodubo lolu engahlangana lalo. Bengifuna njalo ukuthi ngizilobele ngedwa okuphathelane lalokho engahlangana lakho, kunokuthi abantu bazwe ngabanye abantu.
Manje usululobile lolu gwalo, kuyini okubone kusenzakala? Luwamukelwe njani nguhulumende labantu nje mahlayana?
Ngibona ingani abantu abaningi bathanda ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kimi kusukela ngithathwa ngkhaya mhla ka 3 December ngize mphuma ngisiya emapholiseni mhla ka 22 December. Abantu abaningi bafuna ukuthi bathole lolo gwalo ukuthi bazibalele. Nqani sithi abantu abaningi, ngibona ingani akulandaba lokuthi umuntu ungathi, bakhona abantu abaningi abambuzayo ukuthi ugwalo lolo bangaluthola njani. Ngomnyaka owedlule ngihambile eZimbabwe book fair, ngikhuluma ngogwalo lolo, abantu abaningi babuya bezothenga lolo gwalo.
Yes, kusondele kathesi ukhetho oluka 2018. Ubona njani ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi ulubona njani ukuthi kuzaba njani?
Thina njengeZimbabwe Peace Project silokukhathazeka kakhulu ngoba kulodlakela esilubonayo. Nxa sikhangela obekusenzakala kuma by election asanda kwedlula, sikhangela njalo izehlakalo zodlakela ezikhona kumabandla athile njalo phakathi kwamabandla. Khonoko kuyasikhathaza ngoba kutsho ukuthi sisiya phambili kuza kuba lodubo lokwephulwa kwelungelo loluntu lokuba khona kodlakela lwezombuso welizwe. Yinto engaba ludubo kakhulu sikhangelane lodubo luka 2018. Okunye okusikhathazayo yikuthi kulabantu abasebenzisa imlomo yabo ukuthethisa abanye. Thina sikubona khonoko kusenza ukuthi kwande izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombuso welizwe. So thina njengeZPP sithi thina zero tolerance to political violence, sikhangelane lokhetho luka 2018.
Yingamafitshane ungathi udaba okwekwehlelayo wena kuyahambelana yini lokwayehlela uZamara ungaziwayo lalamhlanje ukuthi ungabi?
Kuyahambelana ngoba mina nthethwe ngkhaya ngilele. Uithai uthethwe egelwa ekubhabha shop ngabantu abangaziwayo. Mina ngathi nthatho amapolisa athi kabakwazi ukuthi ngingapi. Sikuzwile njalo kuyithai Zamara kuthiwa abakwazi ukuthi uyithai Zamara ungapi. Kodwa kubuhlungu ukuthi sokwedlule iminyaka emibili akula muntu oseke wabona lapho kulo ithai.
Hayi, kuzwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Lo ke ngunkosazana Justina Mkoko, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ebesixoxa laye usivakatshele lapha eStudio 7. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga lani.
Ingcwethi zempilakahle zikhuthaza ukusabalaliswa kwemfundiso yokuzivikela kusifo soqhuqho esemalaria ngesikhathi kungatholakali umuthi wokuvikela lomkhuhlane ivaccine. Loba nje abazama ukulungisa lomuthi bethi bona sebelengqubela phambili ekuphumeni lawo osukhangelelwe ukuzanywa ukusetshenziswa emazweni afana leGhana, Malawi lamanye ngomnyaka ozayo ka-2018. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lesifo soqhuqho emhlabeni jikelele ele World Malaria Day, uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe. UDokotela Pasipano Jikanzira Masango ofundisa izifundo zabudokotela eCollege le University of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo. Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abaningi lezingane zabo kundawana abahleli kizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lomkhuhlane ungakabahlaseli e-preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekela amanzi ebuthana ephonguma ngoba khona phana iminyane yabelethani bekela amaqanda. Uqalisa iminyane ilunywe, izigubhu eziphonguhlala emzini abantu zigcwala amanzi angageleziyo. Khonokho ekwenza ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo, basike utshani ophonguhlala. Abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befake ama-mosquito net akhona lawo, bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangalunywa kakhulu abazithweleyo. Akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa yi-mosquito beqalisa imalaria.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumajumi amane eZimbabwe ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana leZambia leMozambique. Ingcitshi zezempilakahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo lemihlobo yemiyane engaba iyingozi.
siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu sebe sikhangela akhona amanye esiwathola kakhulu lapha eZimbabwe laseAfrika onjenge plasmodium falciparum but amanye angkhona siwaboni la kodwa yona leyo yiyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu baze ukuba noma kungela vaccine okwamanje lesi sifo silemithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngomnyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso. So iningi labo bengabavela kuzwekazi le-Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo Lady Connection sixoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota abagoqela abatsha abahlala phandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lihlasele indawo ezihlezi abahlamuki abalwisana lalelo lizwe abesikhedish emazweni angomakhelwane aweIraq leSyria. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe kumele liguqule indlela elihlela ngayo ezomnotho welizwe kulokwethula imali yohlobo lwama-bond notes. Obona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso le umnumzana Abebe Aimero Selassie utshele intatheli zindaba esigodlweni seMelika iWashington DC ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe umele uphathiswe ngenhlelo ezijulileyo ngoba usumi nganxele. Kuviki edluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubesemhlanganweni wenhlanganiso le kunye leWorld Bank owenziwa kanye ngomnyaka. Kodwa iWorld Bank kunyele IMF zithi kazisoze ziphathise leZimbabwe nxa lingalungisisanga umumo wezenotho okugoqela lowelungelo likaZulu.
IMF ikhuluma into esabe khuluma thina ukuthi ukubuya wama-bond notes bekungakwanisa ukuthi kuncede lutho ngoba nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi udubo esilalo yikuthi asila economic activity enzakalayo lapha elizweni. Thenga okuningi okwedlula esikuthengisayo okubanga ukuthi singabi ne-foreign currency eningi. Nxa kuyukuthi uhulumende uzalungisa udaba lolo, kumele uhulumende abuye lama-policy anganceda ukuthi thina sikwanise ukuthi sithengise okuningi okwedlula esikuthengayo. Ukuthi industry ibhuke ukuze sikwanise ukuthi sibe ne-foreign currency enikanyana.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ube ngapha kwele Melika ngeviki edluleyo emihlanganweni ye-IMF. Ubona ungani imihlangano enje ingaphathisa yini eleZimbabwe kumbe yikumotsha isikhathi?
Ingaphathisa kakhulu iZimbabwe aloba iZimbabwe yangikhona ibiza kwanisa ukuthi ibe le mithetho nama-policies anganceda ukuthi abantu abafuna ukuthi babuye le mali zabo babuye lazo ungabangeli ama-problems. ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi lo mthetho we-indigenization silama policy inconsistencies amaningi kakhulu. Ngesikhathi siyabona ukuthi uyake kube lama familization lomunye okunjalo okwenza ukuthi nxa kuyukuthi ule mali yakho ufuna ukube lapha eZimbabwe uyaba luduku. And ungakhangele futhi indaba ze-ease of doing business, uzabona ukuthi siphansi kakhulu ukuthi umuntu avule inkampani yakhe lapha uyathatha isikhathi eside.
Manje nxa sikhangela bona ubudlelwano beZimbabwe le-IMF, kuyakhanya na ukubana kungaba lobubelo lokudlelana iZimbabwe iphathiswe zinhlanganiso lezi kwelizayo?
Anto uyabona ukuthi inhlanganiso ezinjenge-IMF nale World Bank ziyalinika ithuba elokuthi ziyabuza ukuthi sitelele ukuthi lina lifuna ukuthi silincedise ngendlela iphi, njalo lina lizenza njani ukuthi ama-policies akhona kathesi alungise. Soya kuye ukuthi uhulumende uzabuya ne-country program yakhe ezabuya layo, kumele uhulumende ayilandele i-country program yona leyo. Yilo udubo esilalo elokuthi siyathembisa inhlanganiso lezo ukuthi sizakhipha ama-host workers ku-salary bill sizenza lokhu nalokhuya, bese sibuya lapha eZimbabwe asenze lokhu. So nxa kuyukuthi thina sakwanisa ukuthi senze into esazithembisa inhlanganiso lezi ezinjenge-IMF, ngibona njengani imali izabuya. Kodwa nxa kuyukuthi thina sisenelisa ukuthi sihlonise izithembiso zethu, angiboni imali.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho, bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Uhlelo lwabasakhulayo olethe connection namuhla sixoxa ngemizamo yokuhuka abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo.
Njengoba isikhathi sokhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende sesisondele, abatsha beZimbabwe basebetshengise idlabuzane lokufuna ukuphatheka kulo. UMike Hobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha kweleZimbabwe ezifana labo Zimbabwe yaZoka, mayibuyele iZimbabwe Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe lezinye zibonakala ziphakathi kwenhlelo zokukhuthazana lokufundisana labontanga ngokucakatheka kokubhalisa kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze bathole ilungelo lokuvota. Umnumzana Zenzo Nyoni ngomunye wabontanga abalwela amalungelo oluntu kobulawayo, ulilunga lenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Yena ke uchazisa kabanzi ngohlelo lwenhlanganiso yakhe oluphansi kwesihloko esithi Vote All in 2018.
Njenge-organization elwela amalungelo abontanga, kunohlelo esilulisayo ka-CHESS olokuthi sikhangelela ukuthi 2023 lapho esizalwa kakhulu khona silwela ilungelo lethu njengabontanga okuthiwa yikota in parliament.
Unyoni uqhubeke echasisa ngokwenza ukuthi inhlanganiso yakhe isungule uhlelo olunje lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Sikhangela isisekelo sombuso weZimbabwe, sikhuluma ngekota system yabomama eParliament, ikhulume le main wing eParliament. Ayinanzi kakhulu izifiso zabontanga ukuthi sina njengabontanga sikhangelela ukuthi nathi sifuna ilungelo lekota system yeParliament. Whereby esikhangelela ukuthi ontanga bezi-represente ngoba sisazi ama-challenges ethu asi-affecta njengabontanga.
Abatsha ubika ukuba balwamukele ngenjabulo langedlabuzane elikhulu okubamangalise okwamagama.
Bayithakazelela kakhulu, ngikhuluma kanje mfowethu, iningi labontanga elize lifika esigabeni sokuthi no, now we need a youth movement whereby it will push ini ama agendas ama yethu.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Akim Mhlanga owebandla lezombusazo eleMthwakazi Republic Party uthi abadala bavame ukungalaleli abatsha loba ukubanika ithuba. Umhlanga uthe abadala sebedlala indima yabo sokwanele. Khathesi sekuyisikhathi sabatsha bayekile ukube bekhala ukuthi akula obalalelayo basukume babone ukuthi bangalwela njani amalungelo abo.
Ye, ye. Asingeke sithi abadala abafuni ukusilalela ngoba abadala badlalile indima yabo. Siyananzelela ukuthi kusukela ngo-1980 abadala badlalile kakhulu indima yabo. Bayenza lokho okusemandleni abo ukuthi banqabele umbuso odlame ukuthi ube khona ekubuseni ilizwe. Sokufanele kithi kathesi ngoba sinakhangelela ukuthi abadala bazasenzela okwabo sokuphelile. Sokumele thina njengentsha sisukume sibone ukuthi siyalwela njani amalungelo ethu.
Bonke bobabili uNyoni loMhlanga bayavumelana labantu abafana lomnumzana Victor Chimuthu ongumkhokheli owebandla leZimbabwe yaTsoka esebenza lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisa ukuthwala ulungelo lokuvota. Bayathi ukuthi kuqhakathikele kakhulu ukuthi ontanga bayobhalisa kucommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngoba ela kusasa laleli lizwe lisezandleni zabasakhulayo. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC nginguMichael Obe.
Akwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale emdlalweni wenguqu ngempela viki.
Iqembu lengezi Platinum Stars liqhubekele phambili lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje linqotshwe nge-1 kanya liqembu elingene lonyaka kusigaba se-Premier Soccer League leyada. Abafana bengeze Platinum bale miklomo elweyithe bamunemunye ngemva kokudlala imidlalo yemine. Kuthi iqembu leyada lona okuliqembu likamprofeti Walter Makaya lihlezi likwindawo yesibili lile miklomelo yithe bamunembili ngemva kwemidlalo yemine njalo. Kundawo yesithathu kule qembu leFC Platinum lona ile miklomelo eyisikhombisa njalo elibe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu leBulawayo City lalo ile miklomelo eyisikhombisa njalo lihlezi endaweni yesine. Iqembu leChicken Inn lona elinqobe leTriangle nge-1 kanya lihlezi kwindawo yesihlanu lile miklomelo eyisithupha okulinani liphethwe liqembu leBlack Rhinos lona elinqobe leBantu Rovers nge-3 kanya kanye lele Highlanders lona elitshaya leZPC Kariba nge-3-2. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leHighlanders u-Errol Abbey utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba kwabo.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo namhlanje. Sizamile ukudlala kuhle ngehlandla lokuqala, sadlala njalo kuhle ngehlandla lesibili. Amathuba abekhona okubana sihlukose kodwa asayinelisanga kubana siwasebenzise ehlandleni lokuqala. Ehlandleni lesibili sibekwazi ukuthi iqembu leZPC selifuna ukuvimba kodwa ngenxa yezulu ebelisina inkundla ibisithelela ibhola beseligijima kakhulu. Kwasincedisa ukubana sihlohle amagoli amabili kumzuzu emihlanu yakuqala lehlandle lesibili.
Intshantshu zanyakenye iqembu leCapes United lihlezi kwindawo yethoba mnembili lile miklomelo emihlanu njalo libe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu leCholocho. Kuthi ngaphansi kwalo kule qembu leShapani Mine lalo elile miklomelo emihlanu njalo libe ngutshikile obhanqa 0-0 leqembu leHarare City. Iqembu leDynamos linqobe leHwange nge-1 kanya njalo lihlezi kwindawo yeChumi lile miklomelo emine ndawonye leCholocho iHow Mine kanye leHwange. Abafana beHow Mine banqobe abeChapungu nge-2-1. Iqembu leZPC Kariba lihlezi endaweni yeChumi lane njalo lile miklomelo emithathu okulinani liphethwe liqembu leBantu Rovers lihlezi kwindawo yeChumi lanhlanu. Abafana beHarare City bahlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane bele miklomelo emibili okulinani liphethwe liqembu leTriangle. Kuthi iqembu elijeke amanye engalane ninye leChapungu elilomklomelo owodwa kuphela ngemva kokudlala imidlalo emine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Asingakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba kumemetheka komkhuhlane woqhuqho eleWorld Malaria Day. Lanhlanje ke sibe lethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngelithiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.